siyathaba sibili umzamo owenziwa yiVesa ngoba singathi ukusuka ngomgcibelo kuze kube lamhlanje amagesi angcono sibili indawo eziningi eHarare lancanje lapho lalaphana angathi ayahamba ngoba sithola amagesi ama-hour angu-4 ngelanga kusebusuku ebuya ebusuku ahambe kusesebusuku. So nxa sibona okusenzakale kunsuku ezingu-4 ezidlulileyo kulo mahluko singazi njalo umnumzana Gada ukuthi i-statement yakhe ayikhulumayo iliqiniso yini ngoba abantu sebediniwe ukuthi lamhlanje siyathenjiswa ilanga elilandelayo kubuye kuguquke kubuyele esimeni esibi. Sizake sibukele ukuthi kuhamba njani. Kungaba into enhle kakhulu ukuthi iChristmas siyidlale ugesi ekhona.
Ukuba khona kwamagesi kungabe sekulethe umahluko yini ukuthi abantu sebesenelisa ukuthi bawasebenzise kuhle lalaba abaqhuba amabhizinisi sebesebenza ngcono.
Ukuba khona kwamagesi kulethe ukujabula kuzakhamizi laba ababhizinisi ngoba singakhangela khathesi abantu sebelungiselela ikhisimusi kungaba ngabawendayo okutsho ukuthi kuba khona kwamagesi kwenza ukuthi i-production yabo yengezeleleke banelise ukulungisa izinto abangazithengisa bathole imali yokusebenzisa ngekhisimusi kuthi abamabhizinisi yiso isikhathi sokuthi bastoke labo abasebenzisa ugesi kakhulu abanamafriji amadrinki sokusiza izakhamizi ezinye esizivuzileyo lapha nalaphayana kazikaqalisi ukustoka izinto emafrijini abo ngoba bathi kwesinye isikhathi sithenge sithi sithengile ngemva kwensuku ezine noma eziyisikhombisa ugesi ahambe amafriji ethu esegcwele izinto zibole bathe bona hhayi sizake simo okweviki loba iviki elinehafu sibone ukuthi iqiniso yini ukuthi sokulomehluko kugesi kodwa nxa kungala kunjalo kuza kutho ukuthi kuzaletha ukujabula kwezamabhizinisi lezakhamisi ngoba ugesi uyadingeka sibili kubo bonke labo. Siyabonga.